ezindabeni zethu lamhlanje. Idale lephalamende lizama ukuguqula umthetho ukwenzela ukuthi umongameli weZimbabwe abe namandla okukhetha abahluleli bomthethwandaba abalezikhundla eziphezulu labasekeli babo. Amapholisa ayalisa abazali abalabantwana abaphila lobugoga ukuthi batshengisela phandle kwedale lephalamende. Inhlanganiso ezimele yodwa ebizwa ngokuthi hashtag this constitution our constitution campaign ithi kumele uhulumende engavumi ukuthi abantwana besikolo behambe emhlanganweni wezombusazwe. Omunye umuntu wemthwakazi Liberation Front useqalisile umkhankaso othi sekwanele, wona ohlose ukuthi uZulu kwele mandebeleni lenkabazwe engavoti. Lamhla sixoxa lo Sam Tenson Sibanda odingela impahla abantu beZimbabwe abafuna uncedo. Sizalethulela okwenzakala emhlanganeni wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwasungulwa ngowaye ngumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokuvinjelwa kwabahlala kwamanye amazwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook bu-VOA Ndebele.